kodwa thine sikuchoyo.
Alingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kukhethwa kuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola azinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye.
Kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu.
Ukwenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayi Shangani bazahlawulwa na. Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zithi usetholakele ozaqeqetsha iqembu leli. Ukwethula iflegi yeZimbabwe esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele South Africa okwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kudala inkulumo.
Uqase kuhle ugabalanda ekubeka ubana iflegi into endani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo ke ezingazwakaliyo seseyinto enjalo. Uvele umuntu akona isikliwe, uvele yabe isigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola zinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye. Unkosikazi Olika Kaira, owayengumkhokheli wogatsha lwezemfundo esigabeni sakoBulawayo, nguye osekhokhela ugatsha lwezemfundo ilizwe lonke. Osaphethe isikhundla sokhokhela lolugatsha kobulawayo, unkosikazi Jane Ndebele uthumele ugwaliba olusezandleni zeStudio 7 oluthi izikolo zonke kumele zikhiphe imali le ukwenzela ukuthi idili lokuthakazelela osengene esikhundleni leli lwenziwe. Uthi kumele izikolo zimthumele incwadi ezifakaza ukuthi zathumela imali le. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse esihlalweni obengumsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Karoro owetheswa icala lokuntshontsha inhlanyelo lemvundiso. Umnangagwa wethule umbiko othi usesuse uKaroro ngokwenza ngoba akwenzayo akuhambelani lehofisi yakhe. Kusasa ingatsha zikahulumende eziphathelane lezamanzi zizabuthana eWange kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lapho okuzenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayi Shangani bazahlawulwa na. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ikhathazwa ikungethulwa kwembiko eneleyo ngokususwa kwezakhamizi zelubimbi ezingazi lokuthi ziyangaphi kumbe kuyini okwenzakalayo. Ngalokho, linhlanganiso ithi izacela ukuthi kulandelwe umthetho othi kumele abasuswayo ezindaweni zabo bahlawulwe njalo bahlonyiswe ngolwazi lokuzinakekela ngenxa yokususwa emizini yabo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Lumhlangano oqoqwe nguminister okhangele ilands and rural development njalo ukhangelelwe ukuthi uzathendwa ngabanye ominister abajiyeneyo okugoqela uvice president welizwe eathenda njengominister wezempilakahle lenhlala kahle yabantwana, njalo futhi kuzaba khona abanye minister abakhokela uminister wefinance, uminister welocal government, uminister wenational housing, lo minister minister okhangele ezemvelo ngendlela okukhanye kubekwa ngayo emsakazweni asizange sizwe ukuthi laba aba affected baza bakhona emhlanganweni leyo ngoba bathe bona yi high level interministerial indaba
manje ngokubona kwenu belifuna ukuthi abazasuswa endaweni leyo okwakhiwa khona idamu basiwe ngapi njalo baphiweni
thina njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights kakukho engingathi sithi kabakuphiwe kumbe sithi kabasiwe laphana kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu khonokho abantu abazathi bayakufuna kakwenziwe ngoba thina kasomsebenzi wethu ukuthi sibakhulumele kodwa abantu balezi mfuno lezidingo ezijene okokuqala abantu bathi bona bafuna ukuthi ba consult ukuhlalwe phansi kuxoxiswane kungabi ikufuqwa ngamandla ukuthi hambani lihlala laphana ngoba abaqali ukududulwa phela bake badudulwa iKaripa bake badudulwa iNational Park sebedudulwa futhi lakhathesi so bathi sebediniwe ngokududulwa so bafuna ukuhlonitshwa ba consult okwesibili bathi bafuna baphiwe ulwazi singathi imibiko le information ngolimi lwabo ukuze bazwisise izinto abazisayinayo babaziphiwayo ukuthi azenzakale okwesithathu njalo bathi bona bafuna ukuthi lapha bahlaliswa khona bahlaliswe njenge community bengabi beqamuqamula ngoba kuyadiliza ubudlelwano lendlela kade behlezi ngayo bathi njalo bafuna icompensation ezabe ife inanzelela ukuthi bakhe izindlu zabo badevelopa ngamanye ngemali yamanye amazwe nxase bephiwa ibondi ukuthi bona baye kwakha kutsha hayi lokho kuyabe sokubalimaza njalo futhi bona bebesithi bafisa ukuthi ngabe kuyakhiwa izakhiwo lapha baya khona bengakasuswa izindlu zabantu azakhiwe izikolo kazakhiwe amadipa kawakhiwe ekakugejwe izborane imgwaqo ifakwe yonke into abalayo khathesi kayifakwe lapha baya khona bengakazi badudulwe bahanjiswe khona apho
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba Abesifazane abahlala eTsholotsho esabelweni seMatabeleland North balima izilimo lemibhida etshiyeneyo ezivandeni ukwenzela ukuziphilisa, ukuvula amathuba omsebenzi njalo lokuthi kube lokudla okweneleyo esigabeni lesi lelizwe lonke jikelele. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda esethulela lolu daba eseTsholotsho.
Abesifazane laba banikwa umhlabathi iCouncil kulandela ukuhlanza kwabo iTsholotsho Business Center. Bacela uncedo ukulandela ongasebenzi ngemfanelo kwesikotsho abakakhona amanzi ukuthelezela. Ukuzimisela kwesifazane beTsholotsho bengabhadalwa ukulondoloza iTsholotsho Business Center ukuthi ihlale ihlanzekile kwenza iCouncil lesisiqinti ibaphe umhlaba ukuthi balime izivande baziphilise. Unkosana Justina Nkomo ngomunye wamakhosikazi la.
Ala lati kulolunye uhlelo lapha sikilwe lo sesizwela bethi ah njoba lisebenza liholi singona sitinika ingadi lapha ndimela lithengise lithwele isawudo lithwele lokhu nolokhu njalinganabantu siyasebenza siyadobha siyaklina kwapha iTsholotsho yini iTsholotsho yonke lesi susela izulu ngolwesithathu kade siklina sakhathi ngo-2012
Unkosikazi Mavis Ndlovu ugcizelela amazwi kamankomo.
Ngingumama lapha eTsholotsho, sileqembu labomama sizilimela sisenza iproject yokulima lapha sihlanyela imbhida, siphilisa abantwana kuyasinceda kakhulu ngoba siyathola imali, sigcine imuli zethu. Sasifuna ukuhlalela izandla njengabomama.
Belima kunje amakhosikazi la sehlutshwa ngamanzi yokuthelezela ngoba isibholane sawo asikhiphi kuhle amanzi. Unkosikazi Gladys Mathema ucela usizo.
Sizo kade ludingakala baba umgodi lo usunzima siyakotshoza ukuthi ngakade singasizwa nje ngento ekade ngaba lula nje ukuthi amanzi ethu siwathole lula esisti kube kungaba ngcono awusunzima and amanzi asaphuma khonapho ungakotshoza kapho ukuthi amanzi azayiphuma khona uthatha isikhathi vele
uthatha isikhathi
manje bantwini abangomama
ugogo umaphayisivanda ngomunye laye olima isivande sakhe ukhala ngesandla esibuhlungu ukugayisa isikotsho.
Ukotsoza tanga tise ukotsoza engalo yami siqanda mo ukotsoza abantu. Hayi hayi. Kumi mazi masinya futhi umgodi wakhona.
Umgodi ke ngiyenze ngithelela lapha sengigodola.
Hayi siyakuthatha baba. Siyasifisa yini yakhona sisiyafika lapha kwakho ukuthi bintingafa. Sithelele. Ngoba kwapha umunye umuntu wakho umbhedo umunye umuntu wakho umbhedo.
Ikhansi lesiqithi seTsholotsho ithayela mali yokugebha amadamu ukuze yandise amanzi kubahlali balindawo. Ukhansila ka-Ward 12 egoqela iTsholotsho Business Center, umnumzana Kip Nkomo, uthi inhlelo zabo eziningi bancediswa izizalwane zakulumhlubu lwezihlala kwamanye amazwe.
Amadamu lawa sasikhuluma le-community, then bese ngisenza i-group with abafana basegoli because they are the only source of money. Lapha vele ekhaya imali kayikho. South Africa mainly. Mina vele actually program nami mina I believe ukuthi ilizwe liyakhiwa abanikazi balo. So what I do, singaba le project esifuna ukuyenza, siyakhuluma nabantwana abasemazweni ngoba yibo vele ababemali.
Isimo somnotho sinzima kwamagama, kodwa amakhosikazi eTsholotsho bathi ukukhala akusizi, njalo bathi vuka uzenzele akunkwali yaphandela enye. Bayalima bethengisa imbhida bagcine imuli zabo. Ngiyimela iStudio 7 eTsholotsho ekamnamu Ezra Jesus Banda.
Amankampani ayemba amatshe aligugu athi ahlangane lodubo lokusebenza ngesikhathi kuqale ubhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sikhuluma nje umanyano wamankampani ezokwemba owe the Chamber of Mines of Zimbabwe uqale umhlangano ophathwa kanye ngomnyaka othiwa indaba eVictoria Falls ohlafuna indaba eziphathelane lezokwemba amatshe aligugu ikakhulu igolide lomnotho oncedisa abembayo. Lonyaka amabhizimusi embayo aphakathi njalo kokulungiselela umbukiso we-mine entry kunyanga ezayo ngemva kokungabukisi ngenxa yokuchamuka kwegcikwane le-coronavirus. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa kabanzi ngombukiso wezokwemba owe-mine entry athi besebele minyaka emibili bengawuqhubi.
Ya thaba ukulazisa kwaZulu ukuthi mine entry isiphendukile ngemva kokuba singabilayo kweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa umkhuhlane we-COVID-19. Esikuthabelayo ukuthi mine entry iphenduka nje ngemva kokuba sesike saba lembukiso emkhulu emibili ze-ITF esithemba uZulu uzavumelana lathi ukuthi khona iphumelele kakhulu. So i-mine entry ikhangelele kakhulu i-industry ze-mining, i-industry ze-engineering, i-industry ze-transportation. So sithethi na mhla ka-20 to 22 July siza kuba ne-mine entry vele ngenjwayelo siyasukuba nayo ngaleso sikhathi. So sithina sibuyisela ama-events ethu ku-traditional calendar yethu esifanayo.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu kusuka kumbukiso oseVictoria Falls.
Lonyaka indikimba yalo mbukiso ngethi explore, extract, expand towards sustainable money value chain. So sihloko siqhubeka ngendikimba yema-value chains. Ilakhulu khathesi si-focuse ku-mining industry. I-industry esinazelela ukuthola iqakathekile kumnotho waleli lizwe. Ivelile target yayo $12 billion. Siyabona ukuthi khona kuningi okwenziwayo kule industry. So thina sidina silethe lo mbukiso ukuthi abakule industry babe baxoxe babelane ama-experiences abo, babuzane ukuthi khona kuma-policy makers ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi khona siyashivele i-target yethu yabo abayevele bazibekeleyo ne-$12 billion economy by 2023. So yinjongo yalo mbukiso ukuthi thina njengama-organizers thina silinike i-platform yokuthi khona lihlangane, lixoxe, libonisane
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi loba lithengwa kuhle igolide ukuqansa kwentengo yempahla ezehlukeneyo ezisetshenziswayo ukwemba kululaza intengo yegolide.
Siyakhonona kakhulu ngoba na ungazi ulizuza igolide lakhona. Bulaba abayibo ukuthi abayathenga ona la amabhayazi angkhona adlilibezela. Umuntu wakhona ufuna ukuthengela ngentengo ephansi yena ngapha ezozuza inkalakatha yemali. Bala maphegi sibili kuyabe kusetshenzwa emaphegi but ukudlilibezela kukhona isisebenza sizuze lutho.
Ukwemba kuphathisa umnotho welizwe ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila edolobho leHarare avumelane ukuthi kucitshwe isivumelwano sokupha umsebenzi wokulahla izibi inkampani elomunye wabaqondisi engundodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ikhansili yenze umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje yamisa linkampani ukuthi iphiwe imali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $344 million. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kwentengo ezitolo. Bayajabula abanye abantu ngokwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abatshengisele ngolwesibili esigodlweni selizwe leSouth Africa ePitoli lapho ahluthune khona iflag yeZimbabwe ayinyathela asephanyeka eyawo kulindawo. Bakhona njalo abakhala ngokwenziwe ngamalunga ebandla leli abathi akumelanga kuchaphazwe iflag yelizwe. Sokulesikhathi amalunga e-MRP anika isigodlo lesi incwadi ejulileyo eveza ukuba bathwele nzima eZimbabwe okwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe olandela izombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende engowebandla leZanu PF. Umathe usungula lingqoqo.
Nxa sikhuluma ngeflegi ikhuluma ngophawu lwesizwe into ehlonitshwayo ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ungambona eseze udlalela phezu kwayo kutho ukuthi udale khala engaphendi.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho gobalanda ukuthi kanye abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo ikho bekwenzile khonokho?
Uqase kuhle ugabalanda ekube kubana iflegi into endala njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo ke ezingazwakaliyo sesezinto enjalo uvele umuntu akona isikliwe uvele yabe isigadi. Ukwenza njani khonoko ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi uphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni leSouth Africa. I think manje sengijikela 20 years. Ngokuhamba la embassy esikodlweni, isikodlo sidalelwe ukuthi ama diaspora abantu abasenzweni behambe behambe isikhalazo zabo inhlupho zabo. Even one day akukhula ngakabona u ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma labantu. Abantu mabefika into yenzayo uyalokha igate azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani konoko?
Ye, uthwani golite konoko.
Pho ke ukhipha iflegi kwabalanda uyinyathele phansi uyisuse ufake iflegi leyo emthwakazi yiko yini okuzashisa abantu? Yimbo yiko uzaphendula abantu kumbe yiko uzayenza njani? Ngoba njengoba usitsho i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona nxa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi aboniswe ngakho. Engutsho mayuduna pho ukukhipha iflag ufake le eyabo ukusolva lapho nami futhi umphilo kulabo kuqala.
Thuma ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi unomuntu omdala labantwana. Abantwana ungabavulelisa ngendlala ekugcineni bagcina sebeganga, sebetontsha. So yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendula. Orathi i-solution yini ukuze libone lina likuhulumende ukuthi kulabantu abakhalayo la?
Nxa umntana wakho wena endlini ukulalisa ngendlala kumbe nxa wena ngubaba ongelakhaya kumbe uthatha imali yalo usiyayiqeda emabhawa nginesihulile lekeni. So mina umntwana abuye azokutshaya ngesibhakela yini kumbe akukhiphele endlini akufake phandle ngenxathu yezenjalo na?
Kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongalakhe umntwana sezegcina ebonti into engasoluva ngcono lugoo.
Ye kodwa
hayi ikwabuza ngoba lalula nxa wena ungubaba onjalo umntwana somele abesithi awuthi hayi uyenze kuhle sibili wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi ngalesimqhazele uzani lomntwana sithi hayi kuhle sibili umntwana wenze kuhle ngoba ubaba wakho lo vele kalakhanda umuntu osiledakile.
Thuma, alright, babu Thuma lina belisithi kwenziwe njani ngoba phela kudala akusi MRP kuphela maningi ama-organization ahamba laphayana kulokhu kwenziwa njalo isento itoka kujiwa kusetshenziswa izimali zamaimali laphana ipetroli yadura manje ukudriver from Cape Town usiya ePitori usiya umuntu engakuphenduli azivalele. So litsho ukuthi kade kufanele kwenze njani
nantokudaba kolei
kule ndlela into ezinto ezilungiswa ngazo ngoba low ambassador nxa ekhona be-South Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe angithi nxa kuthi khona yena kafuni ukuphulisana lani kafuni ukubonana lani likhona ngapho kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho e-South Africa. Ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala lile mvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government lapho ayikho khona amele aripote khona kule Ministry of Foreign Affairs ikhona khonapha eZimbabwe. Akhona ama-channels othi even ungabuyanga wena usuke eCape Town khona njengoba sitho ukuthi kuyabe ukukatshana ipetroli yadura uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathi sabo-intanethi lani utshaya ama-email akho usenza into ezinjalo ufikise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumente lo president asimbone uyazivalela uyazigiyela kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo hatshi ukukhipha ifulegu uyigqobe phansi wenze into enjalo.
Mathe
uma le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo kodwa akukho lula ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemva ka-LVC labase-South Africa bekhona kugcwele kodwa kwaba kubi sebemangala bebona u-ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxotsha bethi abamfuni. So konkeyana kuhle yini yini konkeyana?
Ye kuba khona bojoko
right u-ambassador wabuya kini kule mfa ka-Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotsha selifuna ukuthi libuye kuye la sesesaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani. So andabona izinto kumele sizibhalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdeyitela liyamxotsha nxa selibuya kuye ngapha isesichawone ngxa elizweni le efana lalena elenza laphana ebusecatshi.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma wake wamela iphelandaba empophoma ayicalela ephalamende engowezanu p f endawonye lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe. Okwamanje-ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Mhlaka May ngenyanga edluleyo, uhulumende weFinland loweSweden balobele umanyano weNATO bedinga imvumo yokuba ngamalunga. Isizathu sokuthi amazwe la athathe leli nyathelo ngesokuthi uMongameli Putin weRussia wahlasela eleUkraine kungelasidingo salokho. Amazwe la ayengayisiwo bangane lamazwe aphatheke kwezomvikela njalo akholwa ukuthi ukuvikeleka aza kuthola engaba ngamalunga eNATO ngcono kulokuphazamisa abakhokheli beRussia. Umongameli Joe Biden wamukele isinqumo esithethwe ngamazwe la. IFinland leSweden iqinisa iNATO njalo umanyano lo nxa uqinile futhi ubambene uba yinsika yokuthi elemelika livikeleke, ukutsho umongameli Biden. Langa ele Finland, lali buswange le Russia, njalo lalwa empini ezimbili lizimele, lalwisana le Soviet Union, eminyakeni eminengi edluleyo, eyinye impi yaqala ngo-1939 isiya ku-1940, eyinye ngo-1941 kusiya ku-1944, ngemva kwempi yesibili yomhlaba eye-World War II, umnumzana Helsinki wagcina ubudlelwano bezomnotho le-Moscow, njalo engathathi uhlangothi. I-Sweden yazakala ingelabudlelwano lamanye amazwe kwezomvikela okweminyaka edlula amakhulu amabili. Eminyakeni edluleyo, abakhokheli bamazwe amabili leningi labantu babo abazange betshengise ukuzimisela ukuba ngamalunga e-NATO. Namuhla, lokhu sokuguqukile. Okuphuma empini ye-Kremlin eyahlasela i-Ukraine yikuthi umongameli Vladimir Putin ukhuthaza athi uyakwesaba njalo ayesithi ufuna ukukwenqabela. Ukuthi i-NATO ikhule, ukuba khona kwe-Sweden le-Finland kuzaqinisa izomvikela zamazwe esigabeni se-Baltic okuyiyo abumba olunye ugatsha lwe-NATO, njalo kuncedise ukunciphisa amandla kunyathelo le-Russia elokuqhela kusukela e-Kola Peninsula kusiya esigabeni se-Arctic. Lanxa umongameli Putin etshengisa ukuba lodlakela, umanyano we-NATO ovikelayo njalo oletha ukuthula uzahlala uqinile. Umanyene uyisibonelo kwamanye amazwe azimisele ukulondoloza abantu bawo kanye lobuzwe balo. Ukuba lamalunga amabili e-NATO enyakatho kuzaqinisa ezomvikela kubangane bethu njalo kunike isisindo kubudlelwano bethu. Namuhla kulambuzo ukuthi i-NATO kufanele ibe khona, iyafeza injongo yayo njalo iyafunakala okwamanje okwedlula ezinye izikhathi, kugqiba umongameli Biden.
Kwezemidlalo, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders lithi selimtholile umqeqeshi omutsha. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi umqeqeshi omutsha weqembu leBhoso uzethula emphakathini kungakafiki ilanga langesonto lapho iqembu le-Highlanders lizadlala khona leli Harare City enkundleni ye-Barber Fields.
Into nje safuna ukuthi siyazi abalandeli yokubana bebekwazi ukubana kusiyafika iSunday. Ithimu ozayo kunomuntu ohlezi ebhentshini ozayiqeqesha, kodwa ikakhulu umqeqeshi oseza ba ngu-permanent umqeqeshi sesimtholile, sikhangelele ukubana simanivele kungaba kusasa, kungaba ngomgqibelo.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uza phambilini ukuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko othi imidlalo izamiswa okwamaviki amabili. Njalo ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uJoel Luphahla uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu.
I-break leyi ize ngesikhathi esikhe kakhulu, isebenzi sikhangelele ukuthi laba abafana abangami baqhulaqhula ukuthi bazaqina kancane, kwenzeka ukuthi mase siphenduka laphana bephenduke sebeqinile. Njalo also kuzasincedisa kancane ukuthi ma kuza lapho kumele ukuthi sivale khona kule sikhala khona, kuze sincedise ukuthi sikwanise ukuthi sidinge ukuvalisa, kwenzeka ukuthi sivale kuhle mase siphenduka laphana sinifishule.
Iqembu le-Highlanders buyehlula ukuba litshayezwayo lonyaka, kodwa imvimbi yaleli qembu uPeter Mudua uveze ithemba elokuba ngensonto bazathola imiklomelo emithathu. Imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League iqala kusasa emini lapho iqembu leyada elizadlala khona lelebulayo Chiefs enkundleni ye-National Sports. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu le-Rentals lizemukela ele-ZBC Kariba ngase-National Sports Stadium, elebulayo City lizadlala lele-Black Rhinos ngase-Papa Fields, kuthi ele-Cranbourne Bullets lizadibana lele-FC Platinum ngase-Sakuva. Ngesonto iqembu le-Capes United lizanqikilana lele-Dynamos ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Manyika Diamonds lizadlala lele-Tenex ngaseSakuva. Iqembu le-Triangle lizadlala lele-Chicken Inn ngaseGibo, ukuthi ele-Wawa lizanqikilana lele-Nkezi Platinum Stars ngase-Ascot. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.